So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Lingali fuka njani sulukandaba holamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ngolwesihlanu mhlazi ku 17 hlangula 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezijiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebhelelendo okuvame ukuba nganeno kwezodlame lwezombusazwe.
Uvuvuke umzimba wonke utshaywe kabi kakhulu, sehambile sitshele ubukhokheli bethu obuselufana ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni.
Imicimbi yokunanza ilanga labasakhulayo ele Day of the African Child ikhangelelwe ukwenziwa kusasa endaweni ezijiyeneyo zelizwe.
Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, lilizwe eselikhalisa thina.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali nge-akhawunti yebhanga ukwenziwe yinkampani yeWorld Remit kungakutshengisana.
Ngokubona kwami inyathelo leWorld Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-akhawunti ibingasebenzi kangaka.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ivandla le-CCC lithi abasekeli balo sebethwaliswe nzima ngabasekeli bezanu PF endaweni ezijiyeneyo zelizwe, ngitsho lasemathebheleland. Leli bandla lithi kulomsekeli walo othunjwe ngabasekeli bebandla elibusayo besebenza labacuphi elupane ngolwesithathu bamtshaya walimala kakubi. Isehlakalo lesi senzakala ukufuthelana kwezombusazwe sokufike kuzinga elibi elizweni jikelele kulandela ukubulawa kwelunga le-CCC unkosazana Mo Blessing Ali ngocatshangelwa ukuthi ngumsekeli wezanu PF umnumzana Pius Jamba eBeatrice eduze leHarare, yena oze wabotshwa izolo. Ibandla le-CCC lithi njalo omunye umsekeli walo umnumzana Edison Chinembiri ubulewe laye ngabanakakelwa ukuthi ngabezanu PF ezengeza ngolwesibili. Kodwa abebandla elibusayo bayakulandula lokhu besithi abe-CCC yibo abenza lolu dlakela. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomeli weBinga North edalele ePhalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Kulamatengo athize abalamabizo esemvele sesiwazi abayibo ababonakale ngathi amaviki amalutshwana adlile bemisana lomsekeli wethu lobemazisa ukuthi yena akufuzanga egqoke isembatho sethu eseyellow esetriple C, bamkhiphisa ihembe yakhe. Namuhla izolo ntambama bamthethe bamfaka phakathina kwemota bahamba naye phakathina kwegusi bafika bamtshaya bachiya bemlimazile bamdapha khonapho. Yeso kathesi-ke osokwenzakele ukuthi sisuke sabakwazi lapha khona amalungethu ahamba ayamthatha athe mthethe ahamba la endlini afaka njalo le report emapholiseni. Kodwa esesikubona ukuthi into asebefuna ukuyiqalisa laba bantu abezanu PF eMathebeleland North sebefuna ukuthi singasahlali munye lamunye ezindlini zakhe. Sokufuza ukuthi omunye lomunye ehlale elabanye abamlindileyo. Sokufuza ukuthi sibuthane sibe ngamaqembu abantu abazazivikela, ngoba ukhanya ngani sebesihlanda munye ngamunye befuna ukusethusela besenzela ukuthi mhlawumbe singasazilungiselela ukuthi sithathe leli lizwe ngomnyaka ozayo.
liyabe liyathatha manyathelo bani ngoba izano iyakulandula ukuthi ngamalunga ayo amemethekisa udlakela bathi yini lichaya abantu lizela chisa izindlu zabantu eChitungwiza.
Angisoze ngakhuluma kakhulu ngokwesitungwiza lalokho okwenzakale esitungwiza, ngakhuluma ngalokho okwenzakale lupani phakathina kwe-Matabeleland North. Lujaha onguye othunjwe wahamba wachaywa wastantshwa ngaphakathina kweGhana, akala muntu ake wamchaya, akala muntu ake wahluphana naye, ngumuntu nje ozisekelela ibandla lakhe obonakale egqoke isembatho sebandla lakhe. Akala muntu okuthiwa khona uke walwa naye, ngiyakwazi ukuthi ngabe kuthiwa ngiyoqala umsindo waluba sikhuluma ngokuthi yena ngabe usesitokisini, kodwa kathesi sikhuluma ngokuthi yena nguye oseyavuka uyaripota, sesiyamelela-ke amapholisi ukuthi ayenze njani. So kayisikho okwethu emathebeleni note asaziwa ngomsindo, asaziwa ngokulo, asaziwa ngodlaka. Kodwa lokhu osokuqalisile-ke esesiyakwenza ukuthi siyakuba le meeting yamaviki amalanga amabili amathathu alandelayo ukuthi sihlanganise abantu bethu iprovinsi yonke, sasinanzelele ukuthi yikho osokusenzakala ukwenzela ukuthi lathi sihlale silimukile, ngoba soze savumele ukuthi besilandelele behambe besichaya lapho esevesi khona khona.
Ulimale okunganani umsekeli wenu welupane lo, njalo uhambe wayamangala yini emapholiseni?
Uvuvuke umzimba wonke, uchaywe kabi kakhulu. Sehambile sithele ubukhokheli bethu obuselupane ukuthi buhambe laye esibhedlela, buhambe laye emapholiseni ukwenzela ukuthi angafika emapholiseni besiya esibhedlela.
Lo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ummeli weBhinga North edale lephalamende, njalo engumgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMatabeleland North, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhinga. Abatsha beZimbabwe sebeveze imibono yabo ehlukeneyo ngelanga likaJune 16 elinanzwa ngamanye amazwe njengelanga lokuqakathekisa abatsha. Lanxa leli langa belinanzwa ngolwesine, eZimbabwe kuza kuba le micimbi etshiyeneyo eyokunanza leli langa kusasa. U-Anastasia Ndlovu weStudio 7 ubhodabhode kobulawayo wasiqoqela udaba olulandelayo.
Inhlelo zokubuthana abantu benanza usuku lwe-Day of the African Child zihlelwe ukwenziwa ngempelansonto. Iningi labasakhulayo baseZimbabwe bakhala ngokuthi babhekane lenkinga ezehlukeneyo ezigoqela ukuswela imisebenzi, imali, ukuqansa kwembadalo yemfundo lokusilela kwakho konke okungenza babe lempilo engcono. Osakhulayo olwela amalungelo oluntu unkosazana Nozipho Moyo uthi sekuyisikhathi sokuthi basukume babonise inkokheli ukuba abathokozi ngempilo abayiphilayo.
Kwakhathesi nxa sesilokhu sesibuyela sikhangelela ngaleli, umbuzo okhona ukuthi ontanga benzani.
Osakhulayo uMandla Chuma ohlala emzini weMagwegwe kobulawayo,
abasinanzelela ukubana emuva le amalungelo abantwana kumbe abantu abamnyama abengaqakathekiswa. Sikhangelele lo khetho lolu oluzayo, sikhuthaza abantwana abaleminyaka engabe sifika 18 ukubana bayebhalisa ukubana bavote ukuze babe lokwenza ngendlela ilizwe labo elibuswa ngayo nokuba amalungelo abo ahlonitshwe.
Obona ngokuqoqwa kwenhlelo kubandla eliphikisayo ele-CCC, uKelvin Moyo uchasisa ngenhlelo zebandla lakhe zokunanza ilanga le-International Day of the African Child.
Uhlelo lolu esabe silalo ngeSaturday enketha luhlelo olwabe lu-under i-theme ethi yona Youth Participation Key in Giving Full Effect and Meaning to the Liberation Dream. Sithi thina ilizwe lalikhalelwa ngabadala bethu, lilizwe eselikhalisa thina okungasikho owahambela abadala bethu empini. Ilizwe lethu selisehlisile njengabontanga, sesigijimela entweni zama-drugs, sesigijimela etshwaleni, sesigijimela ekuzithwaleni, teenage pregnancy, sesigijimela emacaleni. inxa yokuthi iliberation dream leyana ayigcwalisisekanga.
Obona ngezokhetho kobulawayo kucommission eZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Sithembile Khuphe laye ukhuthaza abatsha ukuba bangadlalisi ithuba lokubhalisela ukuvota. Abatsha beZimbabwe bathi baphila nzima ngoba labazali babo besenkingeni kulandela ukumamanzonzo kwesimo sezomnotho elizweni. Indikimba yalonyaka yokunanza lolu suku olwe International Day of the African Child ithi eliminating harmful practices affecting children's progress and policy and practices since 2013. Kuthi ngomgqibelo enketha hall abatsha bathi bayananza ilanga labo ngendikimba ethi youth participation key in giving full effect and meaning to the liberation dream. Ngimele umsakazo we Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Agambe ukungasavumeli ukuthumela imali evela emazweni isiya ku-account yebhanga yomuntu oseZimbabwe okwenziwe yenkampani yeWorld Remit kungakutshengisani. Linkampani yazise ngomvulo ukuthi isimise lolu hlelo kodwa abantu bengaqhubeka bethumelana imali ezathathwa ingangenanga ku-account. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecobungula ezenotho umnumzana Masimba Kujera.
Ngokubona kwami inyathelo le World Remit litshengisa ukuthi i-service leyo eyokuthumezela abantu izimali kuma-accounts ibingasebenzi kangaka. Kutsho ukuthi sebeyikhipha ngoba kukhanya njengani ibiyi-service abayibhadalelayo kodwa ingasebenzi kakhulu bengabantu abalutshwane abasebenzisa i-service leyo eyokuthi izimali zingene direct ku-account.
Bona bebevele bebaningi yini abantu abasebenzisa indlela yona le eyokuthunyezelwa emabhanga kuma-accounts?
Kule ndaba ezimbili lapha, oqala ngathi abantu balutshwane kakhulu lapha eZimbabwe abalawo ama-nostro account. Okwesibili, abantu abalathemba ku-banking sector, abantu balapha eZimbabwe abalathemba ku-banking sector yokuthi bagcine izimali zabo kuma-nostro accounts. So even abantu abalama-nostro accounts abagcine izimali zabo okwesikhathi esiningi ku-nostro account iyangena ihle iphume futhi. So ngenxa yalokho ukuthi izimali ziyazingena ziphume futhi njalo akulabantu abaningi abalama nostro account ikakhulu esingathi aba receiver izimali lezi. Nxa sikhangela ukuthi abantu yibantu abanjani aba receive imali eze World Remit, uzananzile ukuthi ibe yiservice engasebenzi kakhulu. So ngenxa yalokho bekusenza ukuthi abe World Remit umbona ukuthi balahlekelwe izimali bebhadalele iservice engasebenziyo, abagcini izimali kwa-account. Njalo imali ingangena kwa-account nxa usuyi-withdraw iyaphuma isinlutshwane futhi bayathatha ama-service charges. So into ezinjengalezo zenza ukuthi abantu bengafuni ukuthi izimali zingene kuma-nostro account.
Manje nxa ukhangele ubona ungani inyathelo lonaleli elithethwe i-World Remit lizakwenza na ukuthi abanye abafuna ukuthi bazovusa amabhizimusi eZimbabwe bakuthathe njengesibonelo sokuthi akusebenzeki?
Hayi, ngokubona kwami akusitshengisi okuningi kakhulu ngoba nxa sikhangele sizabona ukuthi i-service lane njengichilo ngaphambilini ukuthi ibisetshenziswa ngabantu abalutshwane kakhulu, ukuthi nxa kuyukuthi siqathanisa labantu abayenza ama-cash pickup, i-cash pickup iyasetshenziswa ngabantu abaningi. So bona njengane bayayivala nje i-service ngoba iyabe ingasebenzi kakhulu. Njalo ngakhangela i-World Remit izimali ezibuya zinlutshwane kakhulu ezokuthi abaningi abasenzi i-World Remit ngama-individuals, ama-companies simbona njengani malutshwane angasensi World Remit ukuthi bazuzi izimali zabo. So ngenxa yalokho ngibona njengani awusithengisi lutho sibili ukuthi i-business environment yethu injani lapha eZimbabwe. Kodwa esingakutsho ukuthi abantu balapha eZimbabwe abasela themba ku-banking system ikakhulu nxa sikhangela ukuthi sekwenza ukuthi imali yalapha eZimbabwe izimdola iwe kakhulu ngoba usela themba lokuthi abantu abasimanejele izimdola bayakwanisa ukuthi benze into ethembekileyo.
Alo ke ngumnumzana Masimba Kutshera ingcwethi ecubungula ezomnotho ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi usikhwicha mfundo Cloud Mararike kasekho. UMararike ubele minyaka yokuzalwa engamachumi ayithoba minwembili lambili 82. Ubefundisa ekolijini le-University of Zimbabwe esazakala ngenhlelo zikamabonakude EZTV lapho ayehlaziya indaba zobuntu bama-Afrika. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi amapholisa adinga uncedo olungaphathisa ukuveza izihlobo zomuntu otholakale efile emgwaqweni wekhwekhwe usiya eHarare. Amapholisa athi isidumbu ngesomuntu oleminyaka ephakathi kwengamachumi amabili kusiya kumachumi amabili lanhlanu njalo wayegqoke isikipa esilemizila ebomvu elamanxeba ekhanda. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubona salubona kustudio 7 igama ngusimayodwa Manyenyeza. Hayi siyalizwa basakazi njengoba likhuluma konke likutshoyo sikulalele. Into yasekhaya bafowethu iyinkinga le ngoba laba bantu bezanupiefu bayala ukuthi yibo abesithi bona bathi yibo. So uqiniso kahle kahle lilo elipheleleyo kunzima ukuthi ulithole ngoba amaphoyisa wona ngokwawo asapotana lezanupiefu. So le nto izosihlupha vele kakhulu futhi ukuthi ipolisi ngangabantu abama lo mphakathi. Nani kwiso siyalithola manje amaphoyisa sabahamba lezanu phezulu. So iqiniso ngeke safa salithola entweni le abayikhulumayo. Ngiyabonga ku Studio 7 qhubekani phambili ngomsebenzi madoda. Lokho lesiyathisa konke okwenzakalayo kube njalo phambili empilweni. Nokwenxa sizothuna sithole ingxazelo ukuthi sixazulule inkinga zakithi. Yazi lizwe lakithi ngali yathola abantu abakwazi ukuliphatha ngendlela efaneleyo. Ngakasikho la eMzansi ngasihlalele kithi. Ngiyabonga basakazi.
Isikhandekayo into emayi eyisimanga ukuthi hayi into kamoblessing ibuhlungu hayi buhlungu ukuthi kathi manje nxa kuyikuthi izanupiefu ayisiyo emzini wabo ukuthi akhalelwe khona besekubalelelwane besabeliselwane abantu kuyini kathi vele khonokho shuwa shuwa asesaba siyathuthumela shuwa haya amhlaba somubi shuzibona ukuthi vele yikho lezigebengu lazisesenza emathanda ngoba vele babondla khona ngale vele phezulu layo uhulumende wenza into ezinto kubulala ezimbi kangako akwesabisi kesabela basakazi bami sesaba ihlezi nje le makhaya uzesesaba inganithi wonele omunye umuntu ukuthi inganithi lecala komunye umuntu omoneleyo kunzima kunzima basakazi bami lo
elinjani kustudio 7 siyalibingelela hayi thina siyaphila hayi ukuxokozela lokho okukhona vele uyabona ma izanupiefu ingaphumanga embusweni vele ukuxokozela akusoze kwafa kwaphela eZimbabwe khosi ngoba vele ibandla lezanupiefu ngelo dlame kusukusela vele kuma-1980s udlame baluqala ngesikhathi seGugura Hunde ngaleso sikhathi abantu bemashonaland babengakubona ukuthi kokhona izanu ilokubulala ilo dlame ilokubulala kade sikhona bekubona kahle kade ngoba izanu kade sayisakhethi ukuthi either ngabantu bemashonaland kumbe ngabemathebeleland isivuna konke as long ma ungayisupport kuvele so ngitsho njalo ngithi uma izanu phefu ingaphumanga vele udlame alusoze lafa lwaphela ngoba bayabona ukuthi abantu abasabasekeli and kasaba abathandi so sebesebenzisa odlame ngokwethu sebe okunjalo mina ngithi hayi imuli yeZimbabwe maka ivote ikhiphe izanu PF ngoba bangesaba ukuthi baze bazavulawa obviously vele ukudubeka ngeke kuphele eZimbabwe so ukudubeka ukuze kuphele ukuthi sivote ngobuningi sonke sikhiphe izanu PF iphume embusweni then kungene upresident ozabakwazi ukulinganisa ama-human rights abekwazi tomele omunye olelungelo njalo abekwazi lathi thina abantu bemathebelelente kasisalelanga emuva ngiyabonga
sanibonani sanibonani kustudio 7 labalaleli mina umbono wami engilawo ngokuxokozela okwenzeka eZimbabwe ngibona sengathi iZANU PF ilesandla ekufeni kuka Ali uMobhlisi. Ngicabanga ukuthi iZANU PF futhi angicabangi iZANU PF ilesandla. Njalo iZANU PF ikubona mhlophe ukuthi 2023 emavotini izodliwa akula lutho ezoluthola. Yikho okwenza ukuthi isiqale ukuthumba abantu ibulala abantu. Ilesandla iZANU PF ngoba angithi bona babakwazi before ukuthi uthethwe iboyfriend yakhe leyo why bengazange bahle bamdinga very fast ngaleso sikhathi kodwa bahlalela lokho ebethi iboyfriend yami kodwa besebenzise omunye umuntu ukuthi abulale lo uAli. So iZANU PF inesandla ezintweni zonke lezi, yikho libona isenze nje ibulala abantu, icatshisa abantu, iyazi ukuthi ngo-2023 akulanto ezoyithola, ivele izodliwa. So ngo-2023 umbono wami engiwubonayo kuzofa abantu abaningi kakhulu, isidliwe iZANU PF kuzofa abantu abaningi kakhulu. 2023 nje isibonelo sokuthi 2023 kuzofa abantu abaningi kakhulu iZANU PF ngoba izodliwa, akula lutho ezoluthola, izodliwa. Okhulumayo Nkomo ngibuya eLupane esigabeni saseKana loba eJabiwa ngokusebenza ngisebenzele eGoli kwele South Africa. Yabona
salibonani Studio 7, ngiyalibingelela lonke balandeli baka Studio 7. Mina ngilohlupho kustudio 7 ngendaba yesikolo sakwaSikhobokhobo. Kulomunye wakwethula indaba yesikolo sakwaSikhobokhobo enkayi primary kodwa kazange limuzwisise. Tungameli labo Gandhi ake likuzwisise lokho kuyini. Kuyaqhubeka kuyaphambili, ke lisidingele umphathi wenkayi bana isikolo abadala badivided ngo-headmaster wakwaSikhobokhobo uzenzela uMathanda. Akunamuntu ongaba le 20 years esesikolo esiyi-1 ehluleka ukusilungisa, khona zasilungisa mhlakabani. Useyisakhamizi nje, abantwana usefundisa abantwana babangani bakhe, ibasebenzela amafevu. Siyacela Studio 7 ke lisilalele lathi lisidlulisele, sithembelina ke lisidlulisele imilayelo leyo. Kasithi sitsho ukuthi kumbe uhedmaster exotshwe kodwa sicela etshintshe isikolo ngoba usesibulele isikolo. Uyatshaya abantwana besikolo, kathe sikuleyinye indaba eripotwe kuma-CPC kodwa bazahlala phezu kwayo ngoba bengabantu bemesaba. Osobhuku silaba sebehlala esikolo abanathamatiye abakhangele isikolo sidilika kodwa ngabala ndlela ulanyawo abaluthathayo ngenxa yokubana banatha khona ngalama. Cela lisedlulisele leyi ndaba. Ngikhuluma kade sengiseHarare bengisekhaya amalanga amabili la wadlulileyo. Ngiyacela so sidluliseleni Studio 7, sithembelina yini elijayele ukusidlulisela imibiko ehluphayo. Isikolo sadilika ngomuntu oyi-1 kaphume enkaya emahofisini bezibonela isikolo sakwaSikhobokhobo ukuthi sinjani. Impendulo bazayizuza bona. Yabona
sanibonani kustudio 7, sanibonani bonke nonke abasakasestudio 7 abalaleli bonke. Hayi kubuhlungu kulo dadewethu ofileyo nje, wathi ublessing lo kubuhlungu mpela. So sicela ke imithetho ke kube nesandla esiqinileyo kulezi ndaba ezinje, lezi ndaba ezinje. Sikhala sonke nje isihlobo sikablessing lo. And kubuhlungu ukufo kunjalo, so ufo kunye wakhe amaphathi kanje. So hayi ngaloko kuthi madoda abayenza lokhu asiyekeni mkhuba lokhu. So ngiyabonga ke kulokho.
Salibonani basakazi beStudio 7, ngiyalibingelela. Mina ngilapha endaweni yaseBotswana. Simangaliswa izinto ezenzakala ekhaya. Shuwa amalandeli besisisi sebebotshiwe phezu kokuthi bebezama ukuvikela umsindo. Abalandeli beZANU PF bebeya bexotha abantu esililweni, behleka abantu, but iZANU PF ngenxa yokuthi yasebenzisa amapholisa noma nje ogawule beyala bafika bona babopha besisisi bachiya bezanu PF abayenza umsini. Akulandaba sokukhangela kam 2023 sifuna ukukhipha kwezanu lo kuyaphela yona ingonga ezisekhala kakhulu sizadaba kubantu ababanye isidumba abantu abahleke emfeni abantu abazovusa umsindo emfeni kuzibona abantu bezanu PF abasakwananga sebefuna ukubamba umbuso ngodlame behlukumeza abantu but uNkulunkulu kasosithuthu kidanini ligiye abantu bezanu PF otherwise sokungumbuso wokugcina wona lo ngiyabona
zanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo kodwa izisusizi le nto enziwa ngumnankagwe elizwe kambe umnankagwe ebulala umuntu ajike futhi ayehlasela labo bantu abakhalayo abantu abafelweyo ajike futhi ayebahlasela futhi phezu kobubi lobu abenzileyo kodwa umnankagwe laba angicabanga ukuthi khona le nto bazayenza behlale bephumelela kodwa abanye abantu amagazi abo azovuka ezilweni basozilwela abantu banabo umnankagwe wasebebulela abantu kakhulu kabasayisabi yikubona nje sebesiyahlasela lalapho kungamelanga bayehlasela khona ezimfeni angeke ukuthi ubulele umuntu ujike futhi uyemhlasela futhi ungombuleleyo lowo muntu hayi kodwa into yabomnankagwe yazi laba abantu abasayisabi ngempela bebulela umuntu bajike futhi bayelwisa labo bantu abakhalayo njengale nto abayenzayo le kodwa lizanu p f le hayi
injani kwistudio 7 hayi mina ngiyaphila likhuluma lo Godini Moyo ngokuhlala la eSouth Africa ngiwe ngithanda ukuthi lami ngifake umbono ebantwini bakithi abathi njengalokhu okwenzakala ekhaya njengoba abantu bethunjwa betholakale sebebulewe laba abathi bayesaba ukuthi singavota siyaphambili mina into ebengiyithanda ukuthi asivoteni sidinge iparty ezasiphatha kahle ezosicabangela lathi ukuthi singabantu ezosihlonipha ukuze lathi sithole inkululeko ngoba sazi sithi siyesaba ukuthi sivote kodwa okusala izanopiyefu izayala lokhu isesihlalweni lokhu isihlukumeza siyaphambili so asiqongeni izibindi bantu bakithi sivoteni sikhiphe le iparty esihlukuluza kabuhlungu kanje
lawo ke bekungamazwi enu linabalaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ilizwe leMelika lizananza ikhefu lokukhululwa ebugqilini islavery ngomvulo. Leli langa elithiwa June 10th liqakathekile kwabensundu ngoba ngomnyaka ka-1865 mhlaziku-19 ngonhlangula kwethulwa umbiko othi izigqili ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 250,000 abantu abensundu sebekhululwe eTexas okwahle kwaba lilanga lokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elizweni lonke jikelele leMelika. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Busani Ntini ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uma ngibheka namhlanje ukuthi abantu abamnyama bahleli njani, baphethwe njani, balamalungelo anjani, ngibona ngani ilanga leli yebo liqakathekile kodwa kuningi okusadingakala ukuthi kwenzakale. Siyabona ukuthi ubandlululo luyaqhubeka luyaphambili, njalo siyabona isikhathi esiningi abantu abamnyama bebulawa ngamapholisa. Yona into kuthiwa i-discrimination ikhona, ungakhangela even lasemsebenzini kumbe indawo eziningi kumbe i-housing kumbe i-banking kumbe kwinlani kuba lo bandlululo lukhona. Uma sibheka amakhampani amaningi asekhangela lokho okuthiwa yi-diversity, equity and inclusion, bayabheka kakhulu bayazama ukuthi abantu abanyama bebe ngabantu abazizwa besamukelwa lapho abasebenza khona lalapho nje abadlalela khona. So hhayi ilanga lona liqakathekile kodwa kuningi okusafuna ukwenzakala.
Ungathi ngokubona kwakho abensundu baphathwa njani, balokhu bebandlululwa yini?
Ngombono wami angiboni bebaningi abakhethayo ukuthi behlale belokhu bedubeka. Okwenzakalayo ngabantu abamnyama abaningi ukuthi bayabe bengela foundation yokuthi beqale impilo. Nxa ukhokho wadubeka, ukhulu wadubeka, ubaba wadubeka, kusuka kube nzima ukuthi wena ku-generation okiyo uzame ukuthi uphucuke. So esikhathini esiningi yebo bakhona abanye abakhethayo ukuthi bekelwe ezikolo ngoba izikolo lapha zi-free. Kodwa ungakhangela imbangela yokuthi indaba bengahambe ezikolo uzabona ukuthi kukhona okunye okukhona okwenza laba abantu bengahambe ezikolo begcine belokhu bedubeka bephila ngokucela imali ku-government, belokhu befidwa i-government bephiza endle i-government. Kodwa hayi khona wona amathuba akhona nxa umuntu ezimisela ukuthi abambe lapha lalapha amathuba akhona kakhulu. Siyabona kuma-sports amaningi kulabantu abamnyama abenza ama-million lama-million.
Siyabonga mnumzana Busani Ntini. Esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, igama nguChris Gande. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo ngomvulo ekuseni.